So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 3 kuNcwabakazi 2021 ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje
sibona ukuqhakathekile ukuthi amasotsha abuye ezohlala ivaccine ngapha kithi tuzame bakithi endaweni ezithile kube seduzane ngoba amalayini abakhona emaklinikhi.
Izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngenjabulo ukungenela kwebutho kuhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19.
Ukuqakatheka kweMandela Washington Fellowship ukuthi uyakwazi ukuhlangana labantu abaningi abatshiyetshiyeneyo. Kuyakuvula lawo ingqondo ekutheni bona imisebenzi yabo bavele bayenza njani emazweni abo.
Abasakhulayo beZimbabwe bamanyanela abanye abadabuka emazweni e-Afrika emkhosini wokugqiba izifundo phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Kuvuselelwa umkankaso wokuthi uhulumende avumele abeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe ukuthi bavote kukhetho oluzayo ngoba bedlala indima enkulu ekuthuthukiseni umnotho welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zakoBulawayo sezamukele ngenjabulo ukuphathiswa ngabebutho kuhlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Abebutho laba bahlaba abantu emalukitshini abalisa i-Country Park kanye le-Emganwini. Kubika uBathabile Masuku.
Izakhamizi zithi ukuphathisa kwabebutho kulinyathelo elihle eliza kwehlisa indwendwe emaklinika. Kusukela izolo, ibutho leZimbabwe liphatheke kumkhankaso wokuhlaba izakhamizi zakoBulawayo ngoba kuyiviki yabo yokuncedisa uZulu, i-Community Assistance Week, phambilini kokuthakazelela usuku lwabo olwe-Defence Forces Day ngolwesibili oluzayo. Abebutho babuye bexhasana labekhansili yakoBulawayo lohulumende ekuhlabeni uZulu ijekiseni epha umzimba amasotsha okumelana le-COVID-19. Umnumzana Future Maphosa, isakhamuzi sasemzini weMganwini, ngomunye wabancoma kakhulu inyathelo labebutho leli.
Sibona ukuqakathekile ukuthi amasotsha abuye ezohlaba ivaccine ngapha kithi tuzame bakithi endaweni ezithileyo. Kube seduzane ngoba amalayini abakhona emaklinikhi njalo neziphathi ezikhona emaklinikhi azibathokozisi njalo amalayini akhona abe makhulu kugcine kuhlaba abantu ababethwana. So kuqakathekile ukuthi amasotsha abe khona ncedisane namanesi kukho konke sibili ukuthi silwisane ngomkhuhlane lowo. So kuqakatheke kakhulu sibili sikubona kuqakathekile sibili amasotsha lawo nxa ezinike isikhathi ekuye ebantwini ezoncedisana nama nisa ukuthi beqeda umkhuhlane lo nabantu labo bezincedise futhi ngokugqoka ama-mask langi-social distancing.
Esinye njalo isakhamuzi saseMganwini, umnumzana Gift Mlilo, uthi abantu kumele babonge ukuthi ibutho liyancedisa bengabi lokwesaba.
Siyabonga ngazokuhlaba namasotsha because siyazi kule pressure mhlawumbe ngamanesi semarichwane endaweni ngendawo. Njengoba abanye banje iCovid yanti phela kanqabe banje la amanesi aphuma kushota istaff. So amasotsha la ayemeza ongezelela istaff ayehlisa ipressure la ma-queues emaningi kuba le ndawo eziningi zokuhlaba. At the same time amasotsha ke lawo nxa kungabantu abatrainiwe bafundela bekwazi ukuthi kuhlatshwa kanjani bekwazi futhi ukuthi beziphathe njani ku-public kuyinto e-right because abantu bengabona amasotsha kwezinye isikhathi basuka beyesabe kube ngani into ye-force meter but manje angikhona ngizwe kahle kuhlabanwe vumela ukuhlatshwa kuyinto right. So ama social rights mayizohlaba in a good spirit. Kuyake intuselana ngoba ningayini inform ya masocha sabecanga ukuthi kunjani kule force matter phakathi.
Umnumzana Greta Sibanda isakhamuzi sakobulawayo uthi inhlelo ezinje zokusebenzelana labebutho ziqhakathekile kakhulu.
Njengesakhamizi sasemganini siyakwamukela kakhulu uhlelo lololwenziwe iZDF ukuthi khona izohlaba abantu endaweni zethu emganini kakhulu. Ama-outreach programs aqhakatheke kakhulu ngoba kuma viki amabili adlulileyo ngibonile futhi kade bekhona kubo Footballers, kade bekhona kubo Touchers, kade bekhona kubo Island. Lapho kuhlatshwe khona abantu abaningi ngibonile sibili abantu kade begijima besiyahlatshwa njalo uhlelo oluhle kakhulu esilamukelayo njengezakhamizi.
Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sebutho uColonel Alpheus Makotore yahlule ngoba ucingo belungaphendulwa. Kodwa uColonel Osi Olimandu ongubulawayo district commander uthi lokhu kungenye indlela ibutho eliphathisa ngayo uZulu ethi njalo iviki yakuqala yenyanga kaNcwabakazi bayibekela ukuphathisa uZulu. Wengeze ethi amaqula abo aphathisa uZulu ukuhlatshwa amajekiseni elokitshini leCowdery Park lemganwini. Kusiyaphela usuku lwayizolo iZimbabwe Defence Forces ibihlabe abantu abangamachumi amane lasitshiyagalombili i-48 ijekiseni yokuqala e-Sinovac elokitshini leCowdery Park, kuthi emganwini kuhlatshwe abantu abangamachumi ayisitshiyagalolunye i-91 ijekiseni yokuqala e-Sinovac kanye loyedwa umuntu obehlaba eyesibili okuletha inani labantu bonke abahlatshwe libutho babe likhulu lamachumi amane i-140. Ngimele Studio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abangamachumi amahlanu lambili 52 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Luthi njalo kutholakale abedlula inkulungwane eyodwa 1309 velo mkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20598. Lokhu kukweze inani lasebehlatshwe ijekiseni laya phezu kwesigidi esilengxenye 1,674,710. Asebehlatshwe ijekiseni yesibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisishiyangalombili 798,880. Abasakhulayo beZimbabwe abangamachumi amane lambili 42 bamanyanela bosowabo abadabuka emazweni atshiyeneyo e-Afrika namuhla emkhosini wokugqiba izifundo zabo phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Uhlelo lolu luqhutshwa ngohulumende weMelika ngenjongo yokuthuthukisa abatsha be-Afrika. Ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus, lonyaka loluhlelo luqhutshwe kusetshenziswa inkundla yobulembu e-Zoom kulokuthi kubuthanwe eMelika njengeminyakeni edluleyo. Umkhosi lo uqale namuhla njalo uphela kusasa. Unkosazana Samantha Spanda ongene kuhlelo lolu ngo-2019 utshele uMike Wobe weStudio 7 ukuthi uhlelo lweMandela Washington Fellowship luqakathekile kakhulu ekuthuthukiseni abatsha ngoba lubaxhumanisa lengcwethi emsebenzini ezitshiyeneyo zakwamanye amazwe.
Ukuqakatheka kweMandela Washington Fellowship ngingathi kukabili. Okokuqala ikuthi uyakwazi ukuhlangana labantu abaningi abathiyetiyeneyo. Ngiyakhumbula mina ngafunda e-University of Delaware. I think ukukhothi yami kwakula ama-countries 20. kya kuvula lawo ingqondo ekutheni bona imisebenzi yabo bazele bayenza njani emazweni abo. Okwesibili ukuthi ngabona izindawo. Ngafika kwesinye isikolo esabantwana abangezwayo. Izikolo ezithu enyakho neuniversity. Asina university enjalo, njalo iuniversity yona le bathi akula university enjalo umhlaba wonke jikelele. Udesigned ukuthi abantu abangezwayo njalo abangakhulumiyo bebone izinto, befunde.
Uhlelo lolu lokusize kanjani emsebenzini wakho?
Kwangceda kakhulu ukuthi ngibone izindawo ezishiyeneyo. Kuyafana na nxa uhlezi ingini, i-exposure iyanceda ukuthi ubone ukuthi abanye abantu bakwenzayo. Njalo nxa sesiqedile i-fellowship kathesi, bonke labanye engangifunda labo sebengabangani bami. Ngiyakwazi ukubalandela ku-Facebook, ngiyakwazi ukubalandela ku-Twitter, ngibone imisebenzi yabo abayenzayo. Okay, nxa besenza i-policy bayenza so. I-example engayibonayo, kufanana lathi kule electoral commission yeZambia. Kathesi abantu abangaboniyo eZambia sebekwazi ukuvota, abakwazi ukusebenzisa umbhalo we-braille. Sebekwazi ukuvota. Into engayibonela komunye umngane wami weZambia. Ngahle ngathi into engikwanisa ukuthi ngikhona siyipushe for iZimbabwe ngoba i-braille ballot ivele iyahlupha. From ama elections avela kudala. Silokho esihluphana labe electoral commission ukuthi besifakele i-braille ballot. So into eziningi ngazibona ukuthi kuyamvula ingqondo. Ukuxhumana labantu abaningi abachiyechiyeneyo kuyamvula ingqondo. Mbona ukuthi okay lapha kwenziwa so, lapha kwenziwa so, lapha kwenziwa so, lapha kwenziwa so. So it's a very good experience ekufundeni lapha. Enye into engcedayo nge-fellowship ngama opportunities. Ngingakhangela this year ngaba yi-speaker kuma global conference ayi-2. AS1 yayiyi-women in global leadership eyayithiwa yi-world conference. It's a global conference ele over 800 abantu ama women in influential positions. Ngaba yi-speaker khona lapho kuyinto engayilungiselwa iMandela Washington Fellowship. So ngathi ngiceda futhi khona lapho ngahle ngafonelwa umuntu weKenya wangenzisa ku-podcast yakhe eKenya. And then ngaba yi-speaker futhi ku-conference yeYali u-celebrate 10 years of Yali. Iyanceda kakhulu iYali ngenxa yama-opportunities. Abanye bayakwazi ukuthola ifunding ukwenzela ukuthi khona uchove umsebenzi owenzayo.
Njengoba uthole ulwazi oluningi phansi kwalolu hlelo ukwelemelika, bekulula na ukusebenzisa lolu lwazi kweZimbabwe?
Lezi izinto vele mayike engangizibona ukuthi eZimbabwe lokhu akusoze kusebenze. Ngiyakhumbula ngifika kwenye ilibrary abayirenovate nge-$5,000. Ngakhala ngayehlisa inyembezi. Ngoba ngangikwazi ukuthi eZimbabwe akhona ama-projects okuthi uyanika umuntu 5,000 anti. Kumbe 10,000, kumbe 1 million. But into yona liyana, i-such innovation eyayenzekwe e-library liyana asingeke sayifinyelela. Kuchiyene laseMelika ngoba abantu abalaba disabilities ba-empowered. But I guess kwakunishallenja nakuthi msebenzi nzima ukuthi ngifinyelele ama-goals engiwafunayo mayelana le-advocacy for abantu abakhubazekileyo.
Unkosazana Samantha Spanta ngomkhokheli wenhlanganiso ye Science of Hope Trust ongena kuhlelo lwe Mandela Washington Fellowship ngo-2019.
Yebo, mthokozo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha ngokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus elizweni. Sikhangela njalo uhlelo lwe-Mandela Washington Fellowship oluqhutshwa nguhulumende weLemelika ngenjongo yokuthuthukisa abatsha abadabuka kuzwekazi le-Afrika. Zulukandaba lingakhutshwa yilolu hlelo lilami uMikeobe ngo-8 ntambama.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Ilunga le-Senate lebandla lama-Republicans lawelemelika uSenator Lindsey Graham uqalisile insuku zakhe zokuhlala eyedwa ku-quarantine ngemva kokwazisa ukubana usebanjwe yi-COVID-19. Ugraham uthathele umkhuhlane we-COVID-19 yena kodwa ehlatshiwe amajekiseni omabili ukupha umzimba amasotsha ukuzivikela awe-vaccine. Ubike enkundleni ye-Twitter ukubana ujabule ngoba wahlatshwa ijekiseni, ethi ngoba ngabe akahlatshwanga kube kuzaba lo monakalo omkhulu. Isiphathimandla sebandla lamademokrasi edaleni lepalamende elimelela uHouse Majority Whip Jim Clyburn utshele abezindaba abe-Associated Press ukuba nawe sabela ukuthi abezombusazwe bebandla lama-Republicans balokhu bemadolo nzima ekuphasisweni komthetho wokunceda ukubhadalela indleko yomthelo wezindlu kuzulu welemelika obhekane nobunzima ngenxa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 kuzadalela umbuso kamongameli Biden ubunzima obukhulu. Isiphathamandla sikahulumende weMelika isibona uncedo oluphiwa amazwe omhlaba abhekane lobunzima. Unkosikazi Samantha Power wethekelele inkamba enkulu egcina iziphepheli esemngceleni weleSudan nele-Ethiopia e-Amukoba izolo. UPower uhlangane ukukhulumisana leziphepheli ezihlezi kule nkamba. Iningi lazo kungababalekela impi yomdeni esigabeni seTigray kule-Ethiopia eqhamuke ngolwesinyakenye. Idolobho leDenver esigabeni seColorado kwelemelika sithi sesicabanga ukwethula umthetho obamba ngamandla izisebenzi zonke zekhansili lezamankampani azimeleyo emsebenzini eqakathekileyo efana nalabo abasebenzela emzini egcina asebeluphele ama-nursing homes kanye nemajele ukuba zihlatshwe ijekiseni yokuhlomisa umzimba namasotsha wezivikela we-COVID-19 ye-vaccine lapho kusiyaphela inyanga ezayo kuzamhlandula lokho kubiwe lokhu kwenziwe phansi kwesivumelwano sokukhulumisana umlotha esalotshwa ngomnyaka 2018 ngemva kwempi yomdeni eyadonsana iminyaka emihlanu phakathi kukahulumende labahlamuli yachiya ibulalise abantu abazinkulungwane ezingamakhulu amane 400,000.
Kwezenotho lamhlanje impiko ethulwe ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ethi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zithumele imali ephose ingene ku-$1 billion phakathi kwenyanga eziyisithupha ezedluleyo isivuselele umkhankaso wokuthi uhulumende avumele abeZimbabwe laba ukuthi bavote kukhetho oluzayo ngoba bedlala indima enkulu ekuthuthukiseni ilizwe labo. Uncube uthi imali ethunyelwe ngabantu laba kusukela ngoSibandlela kusiyafika ngoNhlolanja lonyaka ikhwele yaya ku-$746.9 million isuka ku-$288.7 million ngesikhathi sinye nyakenye. Wathi engena embusweni umongameli Emmerson Mnangagwa wathembisa ukuthi abantu laba bazafunyelwa ukuvota. Kepha ibandla lakhe selihlabela ingoma ehlukileyo. Nango umgcinisihlalo webandla le-MDCT eMelika umnumzana Dan Moyo.
Izimali ezibuya kudiaspora zinceda kakhulu ekuthuthukiseni umnotho welizwe lakithi laseZimbabwe endisikhangelela ukuthi uma kusiyophela umnyaka siyabe sesingale kwebhiliyoni even kubo 2 billion, which is very significant ngoba ma ubheke i-GDP eyeZimbabwe ikhonapho kubo 5-6 million. So kusho ukuthi sicontributa thina over 25% of i-GDP elizwe lakithi. So kubalulekile ukuthi thina siqinise kakhulu ukhankaso lwethu lokuthi sinikezwe ivumo yokuthi sivote singaphandle.
Amazwi kaMoyo agcizelelwe isiphathamandla se-MDC Alliance yeMelika umnumzana Tim Moringai.
Kutsho ukuthi thina esingaphandle we care about izihlobo zethu labazali bethu abakhona ekhaya. Into emangalisayo is ukuthi i-government yethu ezanu-PF lay instead yokuthi bona badinge ama-ways okuthi basebenze basebenze le diaspora bona bayenza izinto zabo ezokuyala ukuthi thina sivote.
Isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa utshele intatheli zindaba kumaviki asanda kwedlula ukuthi kabasoze bafa bavumela izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe ukuthi zivote nxa amazwe afana leMelika leBhilithane engesulanga izijeziso azifakela amalunga aleli bandla. Amazwi kaChinamasa agcizelelwe lilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule yena othi lanxa evuma ukuthi abeZimbabwe abaphandle kwelizwe yibo abawuphetheyo umnotho akumelanga bavunyelwe ukuvota andubana kwesulwe izijeziso.
Vale ndima enkulu abayidlalayo ekuthuthukiseni umnotho welizwe labo. Kodwa nginanzelele ukuthi aluba singawe kuvumela khona ukuthi kwenzakale, ngileqiniswa izitha zingathola indlela yokusiphambanisa enhlelweni zethu ekhethweni lapha. Angiboni ukuthi thina njengeZANU-PF singazi reforma out of power siloku sisithi thina silungisa izinto ezincedisa isitha.
Kodwa umoyo uthi okwenza iZANU-PF yale ikwesaba ukunqotshwa hathi izijeziso.
I think he excuse a week ngoba mawukhangelisisa ama sanctions lana izidera. One of the things ekhulunywa izidera yiyona leyo ukuthi iZimbabwe ile poor record ema human rights. And mawukhangela indaba yokuvota, ivote is a human right ngoba ngamalungelo ethu njengezizalwane zeZimbabwe ukuthi vote. And the constitution yet, era 2013, ivumelana lapho khona lokhu ukuthi umuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe kumele abe lelungelo lokuthi avote.
Umoringa yena uthi isizalwane seZimbabwe kumele zibambane sikhankasele ilungelo lokuvota ngoba ukhetho solusondele.
Thina njenge-MDC lapha eMelika City mhlaka 18 September sabe sikhona e-United Nations lapha okulabe kulama mongameli welizwe amazwe wonke jikelele lathi si-protesta khonapho i-demonstration ukuthi kumele basinike i-vote.
Kodwa uGawule uyemba phansi uthi kazesulwe izijeziso kuqala.
Amazwe la asincindezele kaso sama-sanctions. Singadlala ibhora abanye begqoka ama-shooters abanye begijima ngenyawo. Asidlaleni sonke sigqoka ama-shooters.
Lanxa abalwela amalungelo besithi isisekelo sombuso siyavuma ukuthi izizalwane seZimbabwe ezikwamanye amazwe zivote zikulawo mazwe, umthethwandaba we-constitutional court walinde ukuzivumela ngo-2018 kudaba olufakwe kulinkantolo inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Umthetho uthi umuntu ofuna ukuvota kumele avotele elizweni ku-polling station ayabe eyiphiwe. Abavunyelwa ukuvota bephandle kwelizwe ngabasebenzela uhulumende weZimbabwe kuphela. Umkhokeli webandla le-National Constitutional Assembly umnumzana Lovemore Maduku namuhla ulandule impiko yokuthi ukuphiwa kwabo izimota ngumongameli Emmerson Mnangagwa phansi komanyano weZANU-PF lamabandla amancane aphikisayo owePollard kuthenga amabandla lawa phambilini kokhetho oluzayo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
IPollard ngumanyano wabo nje umongameli Emmerson Mnangagwa ngemva kokhetho luka 2018 lapho anxusa khona abamabandla aphikisayo esithi ufuna ukuthi basebenzisane laye ukuthuthukisa ilizwe. Kodwa ibandla elikhulu eliphikisayo leMDC Alliance elikokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lanyala ukuba ingxenye yalumanyano lisithi akala njongo enhle ngalumanyano. Ekhuluma lendalela izindaba yare namhla uMaduku uveze ukuba idale lePollard kumele liqhubeke liphiwa usekelo ngoba lisenza umsebenzi omkhulu. Usole kakhulu abantu abathi uMnangagwa usebhadala amabandla kuPollard ngokubapha izimota ukuze bengaphikisani lohulumende.
Just I wanted to explain the point that we believe in Pollard and that Pollard is a good thing for the country.
Lokho kusekelwe ngumsekelo webandla leNCA uNkosikazi Yingani Mkandla.
Unkosikazi Mkandla uqhubeke esithi ukuthatha okwenziwa izimota ngabamandla phansi kwePollard wenzela ukuba bahambise ilizwi lokuqakatheka kwale igula.
Kuyinto nje enzwa ngamapolitical leaders eZimbabwe ngoba siyabona singakhangela siyabona ukuthi yena uthethe imota le sabona ngomnyaka odlulileyo kunikwa ama-chief izimota kodwa singakhangela ama-hospitals lezikolo zethu azila mali akula ama-ambulensi akula amabhuku ukuthi abantwana befunde amatitshala akaholi imoli ethengayo konke lokhu sitshengisela uvele ama-politicians eZimbabwe ngabantu abafuna ukudla noma ungazi kuyila kuma-opposition akhona la baphiwe inkalakatha zezimota ephalamenti bazithatha.
Ingcweti ezicubulwe ngezombusazwe ziyasola inkokheli zamabandla amancane aphikisayo eyavuma ukungena umanyano wePollard zesithi lokhu kuzakwenza behluleke ukuphikisana lomnangagwa loba ukumsula lapho umbuso wakhe uphosisa loba usephula amalungelo oluntu okugoqela ukwehluleka kwakhe ukujezisa iziphathamandla zikahulumende wakhe ezidala amacala enkohlakalo eyiye sidilize umnotho welizwe. Ngimele isithuthu 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Kwezemidlalo iziphathamandla seZimbabwe Olympics Committee emidlalweni ye 2020 Tokyo Olympics eqhutshelwa kwele Japan zithi abadlali abahlanu ekade bemela iZimbabwe kule midlalo benze kuhle lanxanje bengatholanga izicoco. Umkhokheli walinhlanganiso uFrederick Ndlovu uthi kuyabukeka okwenziwe nguDonata Katayi, uPeter Wessler, uPeter Gilpin, uNgone Magusha kanye loScott Vincent. Uthi bonke laba benze okwedlula abajayele ukukwenza emidlalweni yabo egoqela ukubhukutsha, ukugijima kanye legolf. Iziphathamandla zonke zizabuyela ngolwesibili kusale unkosazana Kirsty Coventry ongumphathintambo obona ngezemidlalo kanye loScott Vincent. UNdlovu uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Overall, on a score of 18 under. So, I think overall, Kogonke, Wilson, a certain shot in a move with gold medalist position. Well, kind of putting 86 shots behind a silver medalist, and then he fight Ukade, 84 shots shy of a bronze medal. So after you won at the UTI, you get to do the Kakuru over this bang at Umpanado.
So after you got challenge and what is it? On Umborwak.
Abafana bethu lokazana bayenze kuhle kakhulu. Singakukhanyela vele ngesayensi ama-records la abakwenzileyo lesi vele sikwazi ukuthi xa benze kuhle kakhulu bengabe ku-personal best. So akade sibasetele khona thina ukuthi bonke kumele ukuthi be-break ama-personal best records abo kuyikho lokho abakwenzileyo with akutendzera kuti wangona kuti tivhi kusafa yetu for ipari 2024 ikahle ngova nasi navandika kungo kukonakalayo sivahambise kuma competition amanye apecheya sivadingela izimali zokuti vadle izinto ezikondileyo hayi bona vane sinafika kupari 2024 singabanye vamacontenders amamendo
singathi ke sebebuyele inekhaya bonke kumbe lokho bekhona khonapho.